Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So ngase ngicanga ukuthi mhlawumbe singayekela imoto lezizilapha zizachiswa bayagcina bezichiza ngoba vele sebezichaya bayagcina bezichisa. So bese nzama ukuthi ngibaleke ke le moto yami. Kwasekuthi ku driver ke kamama uMakhube la wazama ukuthi enze into efanana naye kena ube lomnyama ngoba bacine bemchane lithe esiphaqeni lapha ngikhuluma kunje nje kuse sibhedlela sikhuluma.
Uqhamuke udlakela emahofisini ebandla leMDCT kobulawayo phakathi kwabasakhula baleli bandla kwalimala amanye amalunga. Inkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance ibe lomhlangano omkhulu eChinoyi lamuhla. Sizakuzwa isiphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uqhamuke udlakela emahofisini ebandla leMDCT kobulawayo kwalimala amalunga aleli bandla agoqela uNkosazana Thokozani Khuphe labanye kwathi amafasitela emota yakhe lawo abulawa. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abadlula abahlanu abagoqela umtshayeli kaNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Witness Dube, balimele lamhlanje bathwalelwa ekilinika yeGarden House kobulawayo ukuya kwelatshwa. Asizweni uMabhalane jikelele webandla leMDCT, umnumzana Abednico Bebe elandisa okwenzakeleyo namhlanje emahofisini ebandla lakhe.
Okwenzakeleyo namhlanje sibe silomhlangano njengoba lisazi ukuthi bekule nkulumo ekade zikhona ebandleni kungani kulokungazwani. Kusukela abaningi liyakwazi kusukela emsindweni owenzakala eBuera singcwaba ubaba uThwangirayo. So sithe sibuya lapha ke abantu bethu abama structures aphansi bekuthi abala ma committee la aphansi basebenzi hayi bantu kathi izinto zenzakala njani ephathini singakwazi ake lisitshele lathi kwenzela sibe kwazi okwenzakalayo. So sibabizile ukuthi size khuluma ngaleyo nda ngaleyo nto abayi complaina ngayo ukuthi hayi abakatshelwa lutho bona bafuna ukuthi bezwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. So sithe sesiqalisile umhlangano sesiphakathi saqalisa ukuzwa amatshe ezijikwa ngobunengi ama youth akade phakathi azama ukuthi ayaphuma bekungasaphumeki phandle. So basebe validate so ukuthi bavikele inkokhela kade ziphakathi basebethatha ke amatshe bezama ukuthi babajikele bephandle ukuthi basuke ke lapha bahambe but bevele bengasukanga. Ngithe mphuma lapha bese ngisesabela ukuthi imoto yami vele sichayiwe ngoba imoto kade ziphandle lapha bekungeyami kungeka mama uMakhuphe kungeka Chief Ndlovu ekade ziphandle la vele bese zichayiwe. So ngase ngicanga ukuthi mhlawumbe singayekela imoto lezizilapha zizachiswa bayagcina bezichiza ngoba vele sebezichaya bayagcina bezichisa. So bese nzama ukuthi ngibaleke ke le moto yami. Kwasekuthi ku driver ke kamama uMakhuphe la wazama ukuthi enze into efanana naye kena ube lomnyama ngoba bacine bemchane lithe esiphaqeni lapha ngikhuluma kunje nje use sibhedlela.
Kusenjalo iningi labantu eligoqela umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo selisole ubudlwangudlwangu obenzakala kuleli bandla.
Okwenzakala ku-MDCT akusimangalisi thina abanye abakholelwa ukuthi abantu bemashonaland labantu bemathebeleland abasoze bafa bavumelana ngoba lokhu sikubona kuyimpinda njalo yalokhu kwenzakala ngo-2005 lapho uWelshman Ncube labomogen Tsvangirai besehlukana eHarvest House eHarare lapho kwaba lokulwisana khona okukhulu uThokozani Khuphe esekela uMogen Tsvangirai esithi siqondile owolishimeni babe kathesi sokuguqukile uThokozani Khuphe senguye omubi owolishimeni Ncube labo Chamisa sebesekelana solokhu sithina abantu bakithi abavuleke amehlo
asizweni umnumzana Efi Ncube olwela amalungelo oluntu esola udlakela olwenzakale kobulawayo lamhlanje
ikakhulu endaweni yona leyakithi lapho abantu babulawa khona igugura wonde i-MDC iziphethe kabi iyehluleka ngendlela eyisimangaliso kulokhu akulandela isisekelo sombuso kuhlonitshwe umthetho
isikhulumeli sezapho umnumzana iPitule Maphosa usole lesi senzo ethi abantu abahlukane lodlakela
Sihlala sikhuluma sithi iMDCT ayichiyananga lezanu PF. Nangu Chamisa seqhubeka layo siyaphambili.
Okhangasela ukuba lilunga ledale lePhalamende ebulilima, umnumzana Thamani Ncube uchaze ukuba osokusenzakala kubandla leMDCT uyadanisa.
MDC ivele ilembali. Yodlakela
iStudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lezinye iziphathamandla zaleli bandla ukuze kucace imbangela yalolu dlakela ngoba iningi lisemhlanganweni weMDC Alliance eChinoyi abanye bebengaphenduli incingo zabo ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ukusenjalo inkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo oyeMDC Alliance ithi ingangena embusweni izaqinisa uhlelo lokuzivusa kwezabelo iDevolution njalo ilwisane lenkohlakalo uMavis Gama usethulela lolu daba eseChinoyi lapho inkokheli le ebilomhlangano khona
Abalandeli bamabandla ayisikhombisa kumanyano weMDC Alliance Baphume ngobunengi babo ukuza emhlanganweni owaqala kweyokukhankasela ukhetho oluzayo owenzelwe endaweni yeGazemba Open Space eChinoyi. Lanxa izulu belisina, abantu kanye lenkokheli yalumanyano egoqela umholi wayo uMnumzana Nelson Chamisa abazange balibalekele izulu kodwa baqhubeka umhlangano waze wafika emaphethelweni. UMnumzana Chamisa utshele inkulungwane zabantu kulumhlangano uthi uzobuqeda ubugwelegwele lapho esengumongameli. Abanye abakade bekulomhlangano uNkosikazi Dorcas Sibanda, umgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kubandla leMDCT njalo emela iBulawayo Central edale lePhalamende.
Lokho vele kusobala lokho leyinto esegcekeni le. Umnangagwa lezana uPF isinto eyiwanda kwehlukananga. Abantu bathi bafuna inguquko, bafuna they want a regime change. Bafuna into entsha okucacayo. Abaningi sebegugele edubeni, sesikhule sasaguga sokho sidubeka. Sesifuna ukutsho kungathi kubathisa lathi sibe ngcono siyakwazi ukuthi uChamisa njengoba etshiyelwe ngubaba uTsvangirai uzasicaphisa uChamisa.
Omunye wabanikeze umbono wakhe ngumnumzana Ostalo Sisibanda osakhulayo othi uthembele kumnumzana Chamisa
sivumelele umana njengabatsha ukuthi politics zethu ezelizwe ezombangazwe sithola abatsha kuze bephambili yikho sivumelane kubana ke sizasupporta ke umnumzana advocate Nelson Chamisa ku inkekelo lezi ezibuya ezizayo ezika 2018 lapho sivumelene khona kubana ke uqakathekile kubana ke sibe labatsha nothi only kupolitiki ngoba leyo sasa uzabona sigqoke abafundisi ngelila ngaphi uzagqoke sibona abantu bebusiness lapho esipromota khona abatsha kuze bethathe ke izikhundla eziphezulu phezulu njalo siqinisile ukuthi ke uqakathekile ukuthi ama-youth abatsha bethathe isikhundla sokukhokhela lelizwe kwenzakala ke eFrance kwenzakala ke emazweni ashiyeneyo njalo ufuna ukubona lapha ukuze abatsha ngenxa yokuthi elekusasa elibulawayo ngelethu abatsha soqakathekile ukubana ke siparticipate siya encourage sinjalo sithi abatsha kabathathe isikhundla sokukhokhela emabandleni kumabhizimusi lakundawondaweni ezishiyeneyo
kube nzima ukuba uChamisa asuke kule ndawo abalandeli ikakhulukazi abasakhulayo bemhaya ngengoma ezehlukeneyo ngendlela yokutshengisa usekelo lwabo ngimele iStudio 7 ngiseChinoyi ngingumavis gama
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Ambrose Mutiniri uthi usechiyele libandla ngoba ibutho lesizwe lakhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngokungekho emthethweni kukanti amalunga ebutho yiwo aseziphethe kungasha zonke zikahulumende. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Max Mkandla owala wakumpi yenkululeko ekubutho leZipra ukuthi kungaba liqiniso na ukuthi iningi kubandla lezanu PF licabanga njengomnumzana Mutiniri.
Yayi kungaba liqiniso ngoba yona ngkwayizani kayilabantu okuthiwa khona ngabe party abantu bezani badinga umuntu ole power obuyabe bethola ukuthi khona kule power kule ndlela zakho zokuthi basekelwe entweni zabo. Kathesi labo abatsho njalo ngabantu abakuswela ama positions kuyona le i-dispensation yona le ibe restructure ama structures awo as you can tell ukuthi urugeje nguye sengikhomisayo wakho noyizani. Kuthiwa kukhulunywa ngalo Grace lokuthi akabe nephozini ethile bonke amaprovinsi ekubathi kubani bese kunamaye umnankagu uthi esengenile laphana bonke bathi abantu khona laphana baye kumnankagu. So kuyatshengisela ukuthi vele kakula bantu abakhona laphana abasekela iphathi basekela ipower yomuntu oyabe sekhona khona lapho ukuthi khona nabe bezuza amantshontsho.
Ubona kusenzakalani ngemva kokuthiya umsebenzi kwamnumzana Mtiniri lapha?
Mtiniri is a trained, defined personnel owacommand iZipra and trained under Zipra. He knows ama-principles ye-Zipra. He knows ama-principles e-party ukuthi ayizapha. So nxa ephumile kuzani waphuma ku-government, automatically he has the right ukuthi khona form okwakhe kumbe engene kwamanye amabandla wona lawo akhona. I-right yona leyo. But ngesikhathi esisikhangeleyo leso sokuthi khona siya kuma-election lawana, angaba khona kumbe yekeli ukuba khona lawo ma-election ngama-events ayenzakala phakathi kwelizwe lelo. It will depend. Kwesinye isikhathi uzaqala eqoqoda khona lapha avela khona athrema khona wamunya khona kuzapha the after that uzathatha olunye uhlangothi.
Lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra sixoxelaye ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela eziphathelane labasakhulayo.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu Mike Hove. Ngithokoza omuhle njengalokho ngilithembise ngeviki edlule. Uliviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moyo ongusakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seBulawayo Central. Right Moyo, ngeviki edlule sishiya ingxoxo yethu usitshela umbono wakho mayelana labontanga abangena kukhetho kulumnyaka njalo ukuthi kuyini okwenza ukuthi lingene kukhetho kulumnyaka ngobunengi benu. Masiqhubekele phambili mnumzana. Ushilo wathi njengoba ilizwe lethu ligcwele ngabantu abatsha, wena ubona ngani kuqakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lethu likhokhelwe ngabantu abatsha. So mnumzana, yini umbono wakho mayelana ngohulumende okhona manje, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa?
Yabona, ngihle ngiqalise ngingakafiki khona phezulu ekhanda. Ngithi khangela ukuthi uMinister of Youth okhona khathesi unganani. 68 years. Ngumuntu engithi sithi nguminister of youth law, kodwa angikaze ngimbone mina ngithi ku-Facebook, angikaze ngimbone ku-Twitter. Kodwa iqiniso elikhona ungakhangela even la ma-statistics athi ukuthi abantu abatsha sithola ama-social platforms wona lawo ungaphonga ubizo okuyimhlangano lokhu okuncane ncane. Yebo, usabongabuya ababili abathathu, kodwa sitholakala thina kuma-platforms wona lawa. Manje nxa sithi umuntu umele ama-youth kodwa engazwisisi ukuthi ama-youth atholakala njani, lo ama-issues ethu uzawathatha awamise njani.
Kodwa Moyo, wothi ngibamba umlomo kancane. Yebo, umphathi ntambo obona ngendaba zabasakhulayo usedlulile iminyaka yokuthi abantu bambize besithi ngumuntu ongusakhulayo. Nga ususithi uhulumende law is not catered for abontanga, ungathini ngomongameli yena osetholakala khona?
Le yiyo esithi sina ilokhu zenini ngama optics, ukumanage ama optics. Ngoba and sengabe ekhona ebulenjini enika ama update, njalo ukuthi iqiniswe ukuthi sesingathi isimo enika ama update ona lawo. But what are the outcomes of what young people, of what the people are posting on that evolution bona lo? Because aba kulama issues amaningi abantu abakhuluma ngawo ukuthi Mr. President kunje, kodwa asikazi sithole a comprehensive response. So I don't think so far there is no fruit that we have seen from there, because there is no feedback elengqondo esitholayo from konapho.
Njengoba ungomunye wabontanga ongena kukhetho lolu ezimele yedwa, ubona ngani kuzaba nzima na ukuncintisa kukhetho lolu?
Iqiniso yikuthi kusazoba nzima, kodwa the fact that it's going to be difficult doesn't mean that we have to stop. Ngithi ngixoxe ngehistory, abantu abatsha took it upon themselves in the pre-independence era. Abangena eganyeni bayakulwa belwela ukuthi sithole independence. Yebo, sebekhulile sebemoshile izinto. I think it's high time we have an economic war that we now need to fight, and as a generation we need to stand up.
Hayi, sikuzwile ke moyo. Wonke umuntu olasi sifiso sokuthola ulwazi malanga ngecampaign yakho, noma nje ofuna ukudonate imali, kumele bayephi ukuze bathole ithuba lokuxoxisana lawo?
Mina ke ngingumuntu ovulekileyo ku-Facebook, ngitholakala ku-page okuthiwa nguNhlanhla Moyo, ku-Twitter @MoyoNhlanhla8, njalo ngivulekile ku-WhatsApp. Inombolo zami ngu-0783962844. Njalo angimeli abantu abasha kuphela, labantu abadala, ngoba they are also stakeholders in the community as well.
Mnumzana Moyo, isikhathi so sesiphelile. Ngilethemba lokuthi abalaleli bethu bakuzwile kahle, bekuhle kuba lawe kuhlelo. Mnumzana,
ngiyabonga ntuna.
Balaleli, lapha bengixoxa lo Mnumzana Nhlanhla Moyo, oke waba ngumongameli ongisakhulayo ngesikhiwa sithi junior president welizwe lethu. Laye ungomunye okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seBulawayo Central. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngumike obe lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe yelisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kangelo kokobe tuna masiko babe tetela mazo
usezi
tuna masiko we
tuna masiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sikhuluma ngokuthi kambe kulezitho yini ezesilwane ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke. Ngilomnumzana Lothi Siziba, inyanga ehlala koBulawayo, njalo lo Stars Thebe Mathe, yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Siziba, umsebenzi wesilwane lapha kungabe kuyini? Akusitshele ngamafutshane.
Engikwaziyo kakhulu ngoba mina ngingumuntu omeqinisweni kuphela, angifuni ukuthi kusasa ngishiyele abantu abambuzima. Engikwaziyo sibike ngaphumputhiwe amafutha esilwane, sithumithela ngawo inkomo ukuthi nxa izulu linaliza kuduma ziyacikizeka, kodwa lingedlula awusoze wazibona zadaka, njalo kazingenwa imikhuhlane isizwe. Ibhonga laso thina silisebenzisa ebantwaneni bamathwasa njengayizolo, hhayi alamhla la angalijwayo. Thina sathi lijwa, babebhema ugengezi ngoJuni, khonaphana ngawuthiwisepesi siya kuJulayi. Ubhema usekawusi empumalanga, entshonalanga, eningizimu, enyakatho. Kusenzela ukuthi nxa abantu bezabuya bekhathani nake, kudala ubezwile ngomoya, befika ungena phezu kwendaba awuyiphumputhi.
Mathebe, nantudaba.
Eyakhuluma ubabamkhulu, yikho kanye akuqambayo okwenziwa esikutholakala esilwaneni. Kanti-ke njalo amafuthaso ancedise ebantwaneni lapha xa kulungisa izihlahla zabantwana yesethesi inkanda. Kodwa-ke hale migayiqa isikho ukuthi njingaphonga ubona amafutha sesiyathatha amafutha emkambo suvuka uthungisele umntwana, uyavuke ngokunye ongazake ukubone lokhu wazalwayo. Ayathathwa kabe sethi nxa ethethe abe sesenza imigqa yawo ukuze xa esengena ezihlahleni zomntwana achiye umntwana laye eseleli sokuhamba lapho ufuna ukuya la ekhona angazakhathazini.
Mbuye kuye baba Siziba, amafutha njalo sizokuthwa ke wanganikwa inyanga ube siwagcoba. Ucinise satsho ngabantu. Njalo lebhonga lidinga njani ibhonga phela? Anti umsindo.
Singaphe Gwanda, Stellenbosch. Ibhonga idlona sizibona nje sizibona emaphaki lalapha ezigcinwe khona. Bona abanye abantu yibo esiya sizuze kubo. Ngolinto ezizwana kazibona bonakali mkhula wami. Ngilihle lenhlala.
Uyafika ubacela usithi ngicela ibhonga.
Uyafika ukukhulumisane labo. I-approach yakho yiye kwenza ukuthi bakwenqele. Ngoba ezinye zezinto ezivele emthethweni azifuneki ukuthi zibonakale kakuthi sithethe ngapho PT uzisithile. Amele uyabona abanye bayawafaka ekuthini isithuli esokuthi ngesakhe ngabantu. Manje kambe nangayesebekwesaka kuya ngokuhlanganisa kwabo. Thina sibona thina esathwasa kudala sikwazi ukuthi umuntu ugeza ngezihlahla zokuthi athandwe ngabantu. Angabi lalinye lutho lingani lethusa abantu. Bakubone bakwazi bakuhloniphe.
Mbuye kuye Mathebe, sikhuluma ngebhonga lapha, litholakala njani esilwaneni ukuthi kusetshenziswe?
Isilwane vela sifila nalo ibhonga siyalikhafula. Siyathi ha silikhulu.
Uwe suligola njani phela?
Asincithi kulokho ukuthi ligola njani, nami njayele ukulithola ibhonga seli vele lingaphandle. Angaze ngihlangane lakho ukuhlukana kwebhona lomzimba wesilwane.
Hayi-ke okwalamhlasima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Lord Siziba, inyanga elodumo ehlala koBulawayo, njalo lo nkosazana Stars Thebe Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilani.
Khangela obaba mkhulu, babe lobo logogo
wesenziwe.
Khangela ezinye ezizwe.
Siyabonga Gibbs. Kwesizwe eziphathelane lokholo, silontungamela inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni lamhlanje?
Bengikangile indaba yokukhokheli uFirst Samuel, incwadi yabhala kuSamuel chapter ka-16 iverse ka-1. Kuyindaba ejayelekileyo kakhulu, ikhuluma ngoDavida, uNkulunkulu eqalisa indlela yokumgcoba ukuba abe yinkosi. Sibona okokuqala laphana kuSamuel chapter ka-16 verse ka-1, inkosi ikhuluma noSamuel umprofethi ithi yena uzoqhubekela ngesikhathi esiningi kangakanani ulokhu ukukhalela uSawulu, awunanzeleli ukuthi sengamlahla ukuba abe yinkosi ka-Israyeli. Gcwalisa-ke uphondo lwakho, uhambe uye namafutha, uhambe uyegcoba endlini kaJese, inkosi esengiyilungisile phakathi kwabantu abakhe. Into eqakathekileyo kumele siyinanzelele yukuba inkosi ivela kuNkulunkulu. UNkulunkulu nguye okhetha umuntu ukuthi abe yinkosi. UNkulunkulu nguye oyenza ukuthi umuntu akwanise ukubusa ilizwe ngenxa yokuthi uyabe emkhethile, wambeka ukuba abe yinkosi esigabeni esithize. Kwakulesi khathi uNkulunkulu ayegcobe uSawulu, ngesikhathi lesi uSawulu wayekwanisa ukuba yinkosi, enze izinto uNkulunkulu ayefuna ukuthi azenze. Kodwa kwafika isikhathi sokuthi isikhathi sikaSawulu sasesiphelile, kwasekumele kuvuke inkosi entsha. Inkosi bona lapho uNkulunkulu ekhuluma lo mprofethi uSamuel ukuthi kahambe ayedinga inkosi entsha emlenkosi nkosi yaba nguDavid. Singaqhubekela phambili sizananzelela ukuthi ubaba kaDavid wayengananzelela ukuthi uDavid nguyinkosi. Wakhetha abafo wabo wabaletha bonke kuSamuel ukwenzela ukuthi uSamuel abajobe. Kodwa uSamuel wayala wathi hayi, kibo bonke laba abane baleziqwaga abanye bahle nxa bakhanyele abane bakhanya bebadala kodwa akula nkosi phakathi kwabo. Waze kwathiwa kuyedinwa emadlelweni okwakulezimfu khona, yikho abafumana khona uDavid Malusi ezikhangelela izimfu nje. Kodwa uNkulunkulu wayesemkhethile. Ngakho-ke ngesikhathi esiningi umuntu okumele abe yinkosi lesi sikhathi singamkhangelela phansi, engakhangelelwa ngabantu phansi, engabe engananzeleleki ukuba nguye okumele athathe leso sikhundla. Kodwa uNkulunkulu uyabe semkhethile, engathi ugcobo lukaNkulunkulu luyakhomba yena lowo muntu. Okwesikhathi okumele sikunanzeleleke ukuthi uDavid wafumana uNkulunkulu evele esenza olunye lutho. Akho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu, siyakwazi ukuthi abaningi balethuba lokuba zinkokheli endaweni ezehlukeneyo. Ngabe kusemsebenzini yabo, kumbe kuba yinkokheli yelizwe, ngabe kumbe kuba yinkokheli yesigaba sakho, kuyadingakala ukuthi ube nalesi sineke njalo uvumele ukuba nguwe okhethwe uNkulunkulu ukuze wenze le into ofuna ukuthi uyenze.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza igama likaJesu, babasize. Sithandazela abakhokheli bonke abakhona abalaleleyo ukuba uNkulunkulu basize labo bagcobileyo ukuba bengene ezikhundleni. Siyathandaza ukuba umoya ongcwele uzokubasiza. Bese sithandazela abalaleli bethu abangezwa kuhle emzimbeni abakhathazekileyo ukuba uNkulunkulu basidise, ubathobe imizimba ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siwaye kakhulu mkhola inkokhela dezilalele zizasizakala.
Kulolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli.
Namhlanje yakhujumoya uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela
ngiyacela mani kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye
nawe Nkosi, kanye
nawe Nkosi,
mangihambe,
mangihambe mihla yonke, kanye nawe Nkosi,
angifuni,
angifuni yami ndlela ipelintando ya
mangihambe,
mangihambe mina
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye
kanye
nawe,
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
mangihambe,
mangihambe mihla
kanye nawe
kanye nawe Nkosi,
angifisi,
angifisi yoni mfuyo yize kimi Nkosi,
ngicebile,
ngicebile hela kakhulu nxa ukimi Nkosi,
angifisi,
angifisi yoni isegimi Nkosi,
ngicebile,
ngicebile hela kakhulu nxa ukimi Nkosi,
kanye nawe.
Umculo we-Man of Influence besithi kanye nawe. Singakulugqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Uqhamuka uDlakela emahofisini ye-MDCT kobulawayo, njalo amanye amalunga leli bandla alimele asiwa esibhedlela. Ibandla le-MDCT Alliance omanyano lo ubulomhlangano eChinoyi lapho eqonqosele khona ukuthi izakhankasela kakhulu uhlelo lwe-devolution. siligqibala lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.